abazabanjwa kumbe okuzazanywa ukukhulunywa nabo ukubana izimali abalazo ngaphandle kwelizwe bazilekebe yinhlanzi ezincinyane. Inkalakatha zenhlanzi ezize zahubula kakhulu imali ziyisa ngaphandle labakhulu abahubula imali bezisa ngaphandle kakuzi ukukhulunywa nabo. I-problem ukuthi kuzanywa ukuthi isela elinye livambe elinye isela. Kwesinye isikhathi amasela azaxoxa ukuthi hayi wena vuma ukufaka lokhu kuze protect sakukhava ngale ndlela. Into evele ibisaziwa ngabantu bonke ukuthi abantu bezanu PF nabadala babo nabakhulu babo bathatha izimali kuhlanganisa nezimali zekhiyati bazihambisa ngaphandle kwelizwe. Abanye babo kwake kwani bayabanjwa so e-airport bajuzwe so indaba yakhona isinyamalele kungalalutho lenzakalayo.
Ye, ingqobe sikuye mnumzana Mbongolwane, uthini ngalolu daba?
Indaba yokukhishwa kwezimali ihanjiswa ngaphandle kwelizwe ayiqalanga namhlanje, indaba eyaqala kudala sibili. Kodwa-ke into esiyibonayo osokusenzakala manje ikuthi abantu bayabona bona laba abatshontsha kakhulu sebebonile ukuthi wena umnotho waseZimbabwe uloku usehla ngakho sebebona ukuthi wena impilo zabo zingaba ngcono uma bengakhipha imali bahambe bayoyifihla kwamanye amazwe. Bakwenza lokhu kungekho emthethweni ngoba bayazi ukuthi vele umthetho elizweni laseZimbabwe awulandelwa. Ikakhulu bona laba abayibafana ukuthi bebe yibo ababopha abanye, yibo abayenza lezo zinto.
Mnumzana Nkomo, libona kulinyathelo elihle yini ukuthi abantu bekhuphe imali bayigcina ngaphandle kwelizwe? Khulumende, kuyini angakwenza ukulungisisa lolu daba?
Mina ngibona ngani asiyo nto enhle ngoba uyabukhipha imali out of circulation ebantwini lelizweni. Abanye babo ngakuyikuthi kukhona abagenuine bayihlalisela ukuthi babe be-importer izinto zilekuya eZimbabwe kuze benze more money ngapha eZimbabwe. Ngoba ungananzelela imali esiyikhiphayo uku-importa izinto zeZimbabwe ifika kuma-6-7 billion, kodwa-ke i-export zethu esiziexportayo ufika kuma-$3 billion. So you can see ukuthi i-balance of trade yethu vele iyasitshela ukubana kulabantu abasebenzisa izimali zingaphandle. Kwenziwa indlela uhulumende weZimbabwe orana ngayo i-economy. Wa-create ama-economic refugees baya eNglandi, e-America, e-South Africa nakwamanye amazwe. Sebe-create futhi ama-economic saboteurs abathatha izimali bezisa ngaphandle besenzela ukuthi kungathisa sizathiya siyekudlala izimali zethu ngaphandle.
Mnumzana Mbongolwane, kungenziwani?
Kodwa siyazi-ke ukuthi ilizwe elivele lilomthetho kuyavunyelwa ukuthi uhambe uyo-investa imali kwamanye amazwe. Le imali ephumayo iphuma ngenxa yokuthi abantu bayabaleka, bangabopha abanye abantu besenzela nje ukuthi amehlo ethu sibone engani kulo hulumende osebenzayo. Kodwa babe besenzela ukuthi imali leyana ithathwe yibo labo futhi bayibisele kulezo ndawo abafihla eyabo imali. Sizokuthiwa kulama-Panama Papers azaphuma azabonisa ukuthi bangaki abanye abakhiphileyo imali. Kodwa siyazi ukuthi kona kungaze kube khona ukuthi izikliwi zibanjwe. Into ezenzakala nje kuzakhulunywa ngakho njenge-$15 billion yale yakhulunywa ukuthi itshontshiwe layo yaya kwamanye amazwe. Sizakhuluma ngakho abantu bezimbake bazahleka benza sengani into yokuhlekisa. Kuqhubekele phambili abantu belokhu beduveka. Okufunekayo ukuthi sisukumene sonke sithi hayi lokhu sokwanele. Kwamanye amazwe abakuvumi into enje. Abantu baseZimbabwe silokubekezela okuphambili kakhulu.